VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walambulela kustudio 7, ngolwesibili mhla ka 26 kuMbimbitho 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
Thina lapha akukafiki. Akukafiki kithi lapha. Asiwazi kumbe kwezinye izindawo. Thina asikazi, asinikwanga. Akulalutho esikutholayo. Indlala kuphela kumbe kuze kube nini. Lapha imfundo iyadura.
Abe-MDC basola abe-ZANU-PF. Ngempiko ethi iziphathamandla zalelo bandla zincitsha amalunga e-MDC uncedo lokudla okuphiwa abahlaselwe ingozi yezulu lesiphepho ucyclone Idai.
Ngiyajabula kakhulu ngemizamo yabantu lenhlanganiso eziningi ukuthi balwisane nomonakalo oyenziwe izulu lika-Idai. Ayikakhulu isekelo lwe-EU liyancomeka ngoba kulokhu kusesela abantu abangakatholakali. Okusho ukuthi indizamshina le izanceda sibile kudingeni kwabo nje lokuhambisa ukudla.
Iningi lamukele ngenjabulo umsebenzi oqhutshwa indizamshina ye-helicopter ithunyelwe ngabe-European Union ukuyanceda abehlelwe yingozi yezulu lesiphepho le-cyclone Idai eManicaland. Abomanyano eMathebeleland Collective abasanda ukuhlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa bathi bamchasisele ngokonakala komumo womnotho welizwe wathembisa ukuthatha amanyathelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDC selisole ibandla elibusayo phezu kwembiko elithi iziphathamandla ze-ZANU-PF zincitsha amalunga e-MDC ukudla okuphiwa abantu abahlaselwe lizulu lesiphepho cyclone Idai eManicaland. Lanxa i-ZANU-PF ikulandula lokho, abanye bathi kuliqiniso. Imbiko le iza ngesikhathi abenhlanganiso ezizimeleyo beqhubeka ngokuphathisa abantu be-Manicaland ngokudla kanye lokunye okuchiyeneyo. Kodwa abanye abafana logogo uMadube ohlala esigabeni seChisumba nje eManicaland bathi abakalutholi loluncedo. UMadube uthi lanxa eyakhe indlu ingawanga ilakho ukudilika iloba nini ngoba isidabukile.
Amini indlu yami ayiplaswanga phandle kodwa phakathi iplastiwe kodwa ngabona izulu laenza ngani selingena phakathi leyivela phandle leyingena lapha esitimeni. Lakathesi kumanzi endlini phakathi akukawomi kodwa sibona ngani futhi izulu lakhona lezi ngani lifuna ukuna futhi so siwaridi vele ukuthi manje asiwazi ukuthi kuzayenza njani.
Abalisusanga ezindlini zenu balipha mhlawumbe amatende angasoze alifake engozini alubana izulu lithe lana futhi.
Manje siyanikwa ngubani? Asiwazi ukuthi singahamba kubani ukuthi esincede. Ezinye izindlu zikhanya ngani ziyadawuka lokhuyana ukukhrega.
Ukudla liyakuthola yini okuvela kuhulumende la kwezinye inhlanganiso?
Asikutholi. Namhla kuse kulamabele athengiswayo kodwa isaka i-$20. So lapha ukuthi uzuzi i-$20 ayikunzima lapha silendlala engayiyo okokuthi asiwazi ukuthi sizaphila njani and kunzima njengami ukuhlala kwami kunzima ngokuthi indoda yami soyavuva ngihlala labantwana so izinto zakhona vele zinzima.
Utsho ukuthi kali kutholi yini ukudla okwamahhala loko okuphiwa abantu abahlaselwe izulu lesiphepho lele?
Thina lapha akukafiki. Akukafiki kithi lapha. Asiwazi kumbe kwezinye izindawo. Thina asikani, asinikwanga. Akulalutho esikutholayo. Indlala kuphela kumbe kuze kube nini. Lapha imfufu iyadura. ukuthi ya shuwa siyafa indlala sibi njoba umumbu uyalapha kuthe $20 isitat
lo ngoko uMadube isakhamuzi seChisumba nje eManicaland untungameli inkomo oxoxe njalo lomqondiso wenhlanganiso ephathisa uZulu Wichimani Mani Methodist Development and Relief Agency umnumzana Clever Thabaziwa wasichasisela okuningi ngoncedo lwabo.
Okakathethi sesithole okuningi sasiyenza i-repacking izinto lezi ngema-categories azo zabomama zabobaba ukudla ama-utensils siwafaka nje ngama-categories abo so okwakathethi sesimeleli i-truck iyabuya in the next 30 minutes ukuthi lode sihambise emtare.
Nxa lihambisa eMutare khonale yini eliyafika libanika abantu loloncedo njengeMethodist Development and Relief Agency yini kumbe likudlulisela kuhulumende kumbe lipha ezinye inhlanganiso?
Hayi, sihamba ngezinye inhlanganiso ngoba okwakathesi ama-big trucks kafiki eChimanimani kodwa esikwenziyo thina njenge-Methodist Church ukuthi lokunye okungena ku 30 ton truck then le ama-hampers izawathwala ngezimota zethu ama-small trucks ukuthi ziyeni kwabantu eChimanimani le inye i-truck izavela koBulawayo mthambama idlule eGweru eMasingo then isiye eChipinge.
Abanye abantu bayakhala khonale eChipinge la seChimanimani bathi ukudla lokhu kuphiwa abantu bezanu PF kuphela. Wena njengomuntu oke wafika eChimanimani kuyini okubonileyo?
Angizange ngibone into enjalo. Kungabe kwenzeka kodwa ngangikhona for 2 days angizange ngibone abantu benikwa ukudla. I-problem yethu njengeZimbabwe ukuthi impahla siyazithola lula, ukudla kuyahlupha. Kutsho ukuthi akukatholakali ukudla okuningi. So ukuthi ngikomente ukuthi kuyanikwa abantu bezanu, hayi lokho angikwazi.
eChimanimani Hotel wafika wathola kulabantu abangu 400 ababegcinwe khonapho. Ubona bayakuthola yini ukuhle?
Okunye kuyafika, okunye in fact bayasebenzisa ama small helicopters njengokutsho khona last time. Akula izimota ezinkulu ezithwala ukudla ezifikayo eChimanimani.
Lo mnumzana Clever Thabaziba umqondisi wenhlanganiso ye-Methodist Development and Relief Agency. Ukusenjalo i-helicopter yomanyano we-European Union esetshenziswa inhlanganiso ye-World Food Program yona eqale ukuthwala ukudla ikusa eMutare izolo iqhubeke ngomsebenzi wayo namuhla lapho ebithwala khona indingeko ezijiyeneyo izihambisa eChimanimani. Iningi lamukele ngesihle umsebenzi lo. Okune ngalolu daba asikuzweni kuntathele izindaba yethu Gibson Baby.
Embikweni othunyelwe intathele izindaba abe-EU bathi lindizamchina eqala umsebenzi wayo namhlanje eMtare izancedisayo ekuthwaleni uncedo lokudla, impahla, imithi labantu ikakhulu phakathi kweChimanimani leChipinge. Izaphathisa njalo ekuthwaleni abantu abalimeleyo ibasa ezibhedlela. Umeli we-EU eZimbabwe umnumzana Timo Olokoneni ugcizelele ukuthi lindizamchina izancedisa njalo ekuhlolisiseni ukuthi lingozi ingaba idale umonakala ongakanani. Unkosikazi Princess Nkomo omunye wabaphathise ukubuthisaneni uncedo lokuphathisa abathinteke ngalingozi wamukele ngenjabulo enyathelo elithethwe ngabe-EU.
Ngiyajabula kakhulu ngemizamo yabantu lenhlanganiso eziningi ukuthi balwisane lomonakalo oyenziwe izulu lika-idayi. Ayikakhulu usekelo lwe-EU liyancomeka ngoba kulokhu kuseselabantu abangakatholakali. Okusho ukuthi indizamshina leyi izanceda sibile kudingeni kwabo nje lokuhambisa ukudla, amanzi, imithi lezinye nje into ezithile.
Umphathi ntambo wezamasekitali namabhizimusi umnumzana Simangaliso Ndlovu laye uveze intokozo ngosekelo oluvezwe ngabe-EU.
Silusizi ngokwenza le Chimanimani, Manicaland, Masingo, le Migrants, ingozi esibhekeleyo. sisa phakathi kokukhangela ukuthi silahlekelwe kangakanani kakhulu izifuyo imphefumulo yabantu. Sike saxoxa labo semabhizinisi khona ngale abakhangelabo betshengisela ukuthi abakuloyisa ukuthi beqinisekise ukuthi bonke abantu abangabe begqibelekile bayatholakala.
Lobanje uhulumende eveze ukukhathazeka ngalumonakalo odalwe ingozi yecyclone Idai sokuphuma imibiko edanisayo ezigabeni ezibhekane lomonakalo ethi abasekeli bebandla leZANU-PF bathethe okunye ukudla bekupha izigaba zabo. Abephephandaba leNewsday bathi amalunga edale ephalamende aweZANU-PF yiwo abakhokhela ekuboneni ukuba izigaba zabo zithola ukudla kuqala. UNkosazana Nkomo usole kakhulu izenzo zabanye abeZANU-PF ezokweba lokukhuquluza uncedo okumele luqondiswe ababhekane lobunzima.
Edanisa kakhulu ukuze ukuthi lapho sibhekane lesikhathi esinzima so abanye abantu abangabakhokheli sibesebenzisa isizo lolu kulinti zabo zombusazi kabame lokhu abakwenzayo ngoba kulunganga njalo kakula muntu phakathi kulihlazo elingenza abanye abafundi ngafisa ukusinceda ukuthi bangaze basincede.
Umnumzana Terence Naga isakhamuzi sethiba laseKwaHarare unakwa usole kakhulu osokusenzakala esithi kulihlazo njalo kuyalulazisa abantu njengesizwe.
Yikho singaso siziphumelele yabona njengelizwe njalo bhambilini sizaba nenkinga abanye abantu bazazithatha njengabantu abangatembekanga yabona. Kuyanyanyisa vele ukuthi ngesikhathi kufuze asibe sibonga sikala labakalayo iZANU yona ebelokhu izidla ukudla njalo elokhu isenza yamacampaign ngakho. It's not fair. Sebehlulekile ukuthi balungise izinto ezizweni ukuthi baprepare kuyisayikuloni saka sebesebenza amaqinga wona la ukuthi angabuzisekanga. Kuyanyanyisa vele.
Umnumzana Simangaliso Ndlovu ulandulile sithi kulabanye abantu abadinga nje ukwehlukanisa abantu esikhathini esinzima kangaka.
Abantu sebebona ngani ukuhamba amanga ukufaka imbiko engayilona iqiniso yindlela yokwakha isizwe. Usinceda ngani ukugijimisa amandla ngendawo? Ngalesi sikhathi engifisa ukukuphakamisa ukuthi mina ngibone abantu beZimbabwe bebambana bengakhangela umbala, bengakhangela ukuthi umuntu uvela kuyiphi iphathi. Ngibone betshengisa bonke ukuthi lokhu kusehlele sonke njengeZimbabwe.
Inani labantu asebefile kule ngozi ebangelwa lizulu lesiphepho elecyclone Idai elihlasele indawo zesabelweni zeManicaland ezigoqela iChimanimani, Chipinge lezinye sezidlula amakhulu amabili njalo abanye abedlula amakhulu amathathu lokho bengakabonakali. Kumele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Pepe.
Lanxa imizamo yokuhlenga lokuphathisa abahlaselwe lizulu leli ilokhu iqhubeka, uhulumende uthi baningi abalokhu bengafinyeleli luncedo oluphuthumayo olufana lokudla abaludingayo ngoba lapho abakhona akufikeki lula. Umphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo utshele iStudio 7 ukuthi imota ezithwele ukudla lokhu zisehluleka ukufika kwezinye izigaba ngenxa yemigwaqo eya kulezo ndawo eyachabalalayo, kwathi la mabholoho lawo adilika. Lanxa inhlanganiso ye-International Organization of Migration isithi abantu abafileyo bangamakhulu amabili lamachumi edlula kancane ayisithupha i-259, Umoyo uthi ngokubala kukahulumende inani labafileyo lifika ku-179 njalo abangaziwayo ukuthi bangaphi bangu-329. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-World Food Program bona baqhubeke besipha abantu beManicaland ukudla lezinye indingeko ezifana lemithi yokwelapha kanye lezigqoko. I-WFP iphiwe i-helicopter ngumanyano we-European Union yokuthwala ukudla lokuhlenga abantu. Ele-Bilitan lalo lithembise ukwengeza uncedo lwalo phezu kwe-$23 million eliphe ngeviki edluleyo. Ukusenjalo ibandla le-MDC lithi umanyano we-SADC kumele uvize umhlangano wokuphuthuma ihlaziye udaba lomonakalo obangelwe lizulu leli. eZimbabwe, eMalawi laseMozambique njalo lidinge uncedo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isiphathamandla seMDC uMnumzana Nkululeko Sibanda ngalolu daba.
Kuqakathekile ukuthi umongameli uChimisa athule ukukhulumisana neenkokheli zamanye amazwe kwenzela ukuthi zibe nokuzwisisisa ukuthi udaba lweZimbabwe lumi ngaphi njalo okuhluphayo kuyini nokuthi lungalungiswa ngendlela ethini. Ngakho bekuvele kuyinto emqoka emcabangweni yakhe lemcabangweni yeofisi yakhe ukuthi kufanele aphumele ngaphandle kwamanye amazwe asebenzelane lawo njalo azwisise ngoba kunokungaqondisisi kuhle kwezinye inkokheli zamanye amazwe okuvela la kuZanu okwenza ukuthi bacabange ukuthi iZimbabwe ihlezi kahle.
Yiwaphi amanye amazwe azawethekelela?
Ukhangela ukwethekela amazwe ambalwa kusigaba se-ADAC ngibone ngani nxa kuvuma uzavakathela wonke nje abesengena la kumanye amazwe aku-African Union kusiya ngokuvuma kwesikhathi njalo lokuthi imihlangano yakhona ivunyelwana ngokuphelisa okungakanani.
Uhambo lukaChimisa lolu luza ngesikhathi amehlo wonke kumonakalo obangelwe lizulu lesiphepho eZimbabwe, eMalawi laseMozambique. Ve kungasoze kube into enhle yini ukuthi aqale ame kancane kwedlule imizamo yokuncedisa abantu laba?
Udibona ukukhona lokuthi enye yenkathazo esilayo ngeyokuthi ilizwe leZimbabwe liphansi kakhulu njalo kalilakho amandla okuthi abantu basizakale. Ngakho kungaqakatheka ukuthi uPresident Chimisa aphumele ngaphandle ekhulumisana lamanye amazwe mhlawumbe kunganceda ukuthi lalabo abalahlekelwe impahla, amabridge lezinto ezifana lezo kube losizo olungavela lapho. Kodwa-ke siyakwazi ukuthi uPresident Chimisa engakaphumi usebenze kakhulu kudaba lwe-cyclone ukuthi abantu bathole usizo wakhankasa kakhulu. Khombonakani khonokho kwanceda kakhulu. So kufanele umsebenzi wokuthi ilizwe lilungiswe uqhubekele phambili ngoba ulakho ukuthi uncede kakhulu.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli wabandla le-MDC, umnumzana Nelson Chimisa, sixoxelaye ekwelebhilithane.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Mina Nquma Igobe, umsakazi we-Studio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabatsha, uhlelo T-Connection ngo-8 ntambama. Namhlanje siqhubekela phambili, sixoxa ngokwenzakala endaweni ezibhekane lomonakalo odalwe lizulu lesiphepho, u-Cyclone Idai, esabelweni seManicaland. Okwamanje, uhulumende uthi sokubhubhe abantu abafika ikhulu lashumi ayisikhombisa lambili, 172, kwangcwatshwa abafika phose ikhulu, 99, njalo kulabantu abedlula amakhulu amathathu, 300, abangabonakaliyo. Lithini ngalokho, uhulumende uzimisele na ukunceda labo ababhekane lomonakalo odalwe lizulu leli? Hayi, izulu kantaba, asihlanganeni kuhlelo D-Connection ngo-8 PM. Bye-bye!
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wakele Australia umnumzana Scott Morrison uveze ukukhathazeka okukhulu ngempiko ephuma ezindabeni yokuthi ibandla eliphikisayo ele One Nation Party lidinga amacebo enhlanganisweni yakwele Melika ikhuthaza ukusetshenziswa kwempopho ngabantu makhaza e-National Rugby Association emzameni yokulwisa ukuthi ayekethise imithetho yelizwe lakhe ephathelane le mpopho. Ele Egypt likhala ngokuthi iningi lababalekela inhlupho emazweni abo ezinjengempi yomdeni emazweni anjengeSudan lamanye amazwe awezwekazi le-Afrika bagcina sebephephele kulelo lizwe osokubangela inkinga zokubagcina njengoba kubiza imali eningi ukubapha indawo zokuhlala lokudla. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezikumanyano weMatabeleland Collective ezisanda ukuhlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo zithi zamchasisela ngomumo womnotho welizwe ongamanga kuhle njalo wathembisa ukuthi uzahlolisisa konke okuhluphayo. Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla seyinye yalezinhlanganiso ibulawayo Progressive Residents Association uthi bathinta uhlupho lokuswelakala kwemali, imisebenzi lokunye okuningi-ningi njalo bamelele ukubona ukuthi uMongameli Mnangagwa ngempela uza kulungisa lokho njengokuthembisa kwakhe.
Lesi bonkulunye mina abantu abavendazi baze bangene esitaladeni asithi bayafisa kungenxa yokuthi umnotho amakhampani avaliwe kodwa laphana labavenda khona balendawo zakhona zokusebenzisa bathubeka bebotshwa abantu bathi ukuthi hhayi ibili nzima kodwa-ke upresident laye ukhulumile khemisa kuthembisane so hasinaathini ukuthi hhayi sizakhona sesibonile ngoba isikhathi esinokuhla abantu bakhuluma amalungelo abantu abantu bakhuluma ngembali endaba eyigugula ngabuntu ukuthayilungisiswanga bakhuluma izenzo zenze abantu ezona izinto zingalungisiswanga ine singatholi abantu abangasincedisa esingama-donors ngama-investors so ngokunjalo kufanele lenzo zilungisise ukwenzela ukuthi abantu bathole singadinga i-confidence kuhulumende wezimbabwe esesiba le-confidence nge-economy yezimbabwe engxenye kungaba njalo sizalungisa izinto so-ke yilo inhlupho zonke zikhona lezi njalo abantu bacasa ukuthi indaba le bond not yehlubayo i-RTGS sokuthiwa i-RTGS whatever abantu bathi le into vela isebenzi ayisho ikhutho khompithini eceleni kesebenze kumbe i-US dollar kumbe i-rand kuzenze ukuthi i-economy yethu ivuke abantu baphathiswe ngoba kathesi singananzelela kuqedakala okwenzakalayo.
Ngokukhuluma lo Mongameli Mnangagwa libona ingani kuzaba lo mahluko
umhlanga uyabe uyenziwe ngabomu ukuthi thina njengabantu bangapha kumhlubulo wemandebele lezi nto zethu ezihlala sizikhuluma ebesibona ngathi azifiki kuye upresident kathesi besesikhuluma laye ngabo simbizeni samtshentsha abuye azozuzwela ukuthi abantu emathezeni bahlukuluzwa kuyini sesiyaba besesikhali ukuthi uzenzani ngokwephendula ethemisale okungamnanzelela sazama ukuthi kulunge so sokulula ukuthi na ungalungiswanga sesimbiza futhi okwesibili sesimbuza hathi bo aba lo mhlangano othile wasithembisa kodwa awuyenzi lula ubona ngakwenza njalo silungele ukuthi uhulumende sinikele ukuthi ayipreshe ukuthi ngalungisa into zethu kakhulu ngabo lomphondo emandebeleni yabo into ezihlupha khona
kodwa khona ungathi kuhlupha izakhamizi kathethi kuyini
kuhlupha esilalo kathesi lapha kobulawayo akukatshintshi lutho loko siyohlupho lwemali loko siyohlupho olwemisebenzi ukuthi i-economy iwile loko siyohlupho olutshengisa ukuthi even le ntengo yetoba egaditoba asiyaqanda yaphezulu xa siseqinisweni abantu ubuya ngabuya phambili ngoba ungangena ezitolo kuleyo ku-announce i-monetary policy le entsha le esithe yona i-US dollar le bond akulingani ende kuyiqiniso lokho ungananzela intengo ezitolo bonke ziyakhwela iviki ngeviki ungakhala kathe simkubi 10 kg siyithenga nge-$10 kukanti kuqala yayikuma-4-5 ungakhangela usiko abakhwele songama-$2 ungakhangela i-cooking oil yama-2 kg sokuyi-almost $9 so-ke umumo unzima lapha ezimbabwe kathesi abantu kunzima ukuthi babambe ngabayekele labantu abalala bengadlayo ngenxa yohlupho olokuthi abakwazi babambe ngale msebenzi ayikho labonabo abantu abasebenza ungananzelela kathesi bakhwezile intengo ziyakhwela nsuku zonke but iholo labantu alikhweli so zinhlupho abantu abahlangana lasezimbabwe kathesi and uhulumende katshengisa ukuthi into lezo okwenza nouzadressa
siyabona ukuthi iningi kathesi selikubheke lapho ku-cyclone Idai labantu abahluphekileyo njalo bakhona abanye abaphayo abadonethayo
abantu iqiniso sibili siyananzela abantu bayakhupha iy'mpahla zabo bayadonisa kulaba abalahlekelwa imizi yabo abantu abalahlekelwa zimpahla zabo kodwa okuyiqiniso yikuthi inhlupho zabantu abantu bezibabwe ngabantu abalozwelo lanxa abantu bedubeka abakobulawayo kodwa babone kufanele ukuthi khaye ngathi ihluphokana lwehlela abantu abangale likhulu kakhulu futhi abantu bananzela ukuthi bangazoyeli ukubanceda ngokuncanabala uhulumende nxa ekhuluma ngomlomo wasewenelise phela singakhohlwa uhulumende wayekhulume ngayisayikuyona leyo ukuthi izaba khona kodwa sesiyeqinisweni akulani ngophandle ukuthi akhuluma akulanto ayenzile ukuthi abantu laba kungohulumende olozwele onanzelelayo besikhali ukuthi ngawahle wadinga indlela ukuthi abantu bonke laba abahlezi ngalo impilo yabo esengozini ngawakahle ngabafakweni so-ke abantu asekuthi ngokunceda abahlezi ukuhle hhayi kodwa abantu bezimbabwe yeuzwelana nje ukuthi labantu ngathi belohlupho lwedlulo lwami mane asincede khona pha
kulamanye amakampani alokhu evalwa ama-textiles la amanye kobulawayo amanye vele avalwa kudala kwenzakalani lapho izisebenzi ziyangapi
nananzela amakampani avalwa zoma insuku amanye angavaliyo a-staila dan ngendlela aya-retrenge abantu asayela abantu abalutshwana and uhulumende sesikhulume kaningi ukuthi hhayi kazama uvuse inkundlane yokukhulumisana leyona okuthiwa i-triple negotiating forum ukuthi kube khona izisebenzi esiyi-labour kube khona iMgozi kube khona uhulumende. Ukufunza kuyena iplatform ngibona alungenziwana kodwa ungazukhala up to now akule nto ezenzakalayo. Uhulumende uzivulele ubona kube labo president begada besiya le mali besitheme ukuthi hhayi ngithole imali eningi khona le ngomlomo kodwa ukubeka ngasayibona. So-ke luhlupho esilalo lokuthibili kobulawa hhayi izinto azinhlanga. Umuma sibili movie abantu bazama ukuzinceda labona abavendi abathatha lapha nalapha baqhubeka beboshwa bethathela impahla zabo. So abantu beZimbabwe sebakhathazekile ukuthi abasela baba abasela mama. Kuyakhanya ukuthi sokungumusa nje kamlimi ukuthi abantu abaqhubeke bephila.
Lo mnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ekumanyano weMatabeleland Collective sixoxelaye eSegweru. Kusenjalo abantu bokuza abadabuka eZimbabwe kwele Mozambique eMalawi lakwamanye amazwe kakhulu abatshayela izimota ezithwala impahla labenza imisebenzi yokwakha bathi bathwaliswe nzima izizalwane zakwele South Africa eThekwini ezithi kazisabafuni elizweni labo ngoba bethatha imisebenzi yonke. Ukuxokozela lokho okuqale ngesonto kuqhubekela phambili ezindaweni ezinjenge Sydenham lapho kulabantu bokuza abacatshangelwa ukuthi bedlula ikhulu abacine besiyacatsha enkambeni yamapholisa kulandela ukuhlaselwa kwabo emadabukabusa namuhla ngabantu abakade bethwele amahloka, ingqamo lezinye izikhali. Omunye walabo ababone ukuxokozela lokho ngumnumzana Teddy Nyoni oxoxe lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Imbalasheka abantu bamatraka lezithi bayasibhethela umsebenzi kuthi nendawo nje kuthi kuthiwe kwathi wavukavuka umoya wakhona like kuba witbhetle so uke wabavuka futhi umoya wakhona lo kungani kuyahlukunyezwana but for now ngizwa nje omunye engikhuluma naye esithi kuya umoya wakhona awukafika ukaninokuxabana kakhulu but kuyabonisa nje ukuthi mhlawumbe sokungavele okunye. So nje abathi ngasiqapheleni nje ukuthi sihlale sisendaweni i-SS.
Kuzokuthiwa abanye abantu sebecajile khona manje njengoba kade kukhulunywa ngabantu abavela eZimbabwe abangani abafuna ukubahlukuluza kuhamba njani?
Abanye abantu nje baqashile ngoba ikakhulu ukuthi abaqasha kakhulu yilawa abangakhoni ukukhuluma nje isiNdebele ngoba babe singasazwani. So yibo abantu abatagetwa ukuthi bazakale ukuthi abakhoni ukukhuluma noma isiZulu yibabe sebekhuluma isiNgisi but wonke umuntu nje unjani uya-attackwa. But abaningi nje bacashile nje ukuthi bahle babeshethi nje lapho bakhona.
Sizawuthiwa bebelanda ke laba abatshayela izimota ibe kuhamba njani khonapho?
Bekulanda nje abamatraki laba besithi bayasidakela imisebenzi ababuyele emazweni abo bekuthi hhayi kungani uhulumende walapha enakekela abantu abangaphandle ngoba thina sifanele siye sifanele baye kuphi bona bamalokali wakhona sesithi wona aye kuphi ngoba abantu abangaphandle sebebaningi la abasatholi imisebenzi yikho sebetageta nje ikakhulu abantu abamatrak yikade betageta kuvimbe ku-freeway yikho lapho kuqale khona into yakhona leyo.
Bebesenzani manje? Bebemisa abantu baphosa amatshe kumbe bekungani kwenziwani?
Bebengani bayabhikisha abangani bayavimba yabona like i-protest into yakhe isenzakala le but angisoko nje ngibheka nje ngithi ukuthi kuhamba njani khonapho but kwezinye indawo nje abantu basacashile abaningi akukafiki kubo njengoba into esasanda ukuqala ngoba izolo kuke kwathi ithulakile kuke kwathi nje kwenye indawo bayazama ukuvimbavimba kwamamba ijani but nokuthiwa namhlanje futhi sebengani sebeqalile kwezinye indawo inyana labebelande betathela abantu izinto zabo.
Lo ngumnumzana Teddy Nyoni isizalwane seZimbabwe ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseThekwini kwele South Africa. Singakagqibiwe uhlelo lwethu lwanamhlanje esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abe-MDC basola abe-ZANU-PF ngwembiko ethi iziphathamandla zalelo bandla zincitsha amalunga e-MDC uncedo lokudla oluphiwa abahlaselwe ingozi yezulu lesiphepho u-cyclone Idai. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikho napha e-Washington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.